Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 23 lwezi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umholi wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi wehla esihlalweni ukuze ancintise kukhetho lwama-by elections.
Mina ngene ngaphandle kwebandla le-CCC and ngithanda ubana ngicaca ukuthi upresident wami engene ngiyengene ngaphansi kwakhe ngobaba upresident esenichamisa lo ngithanda ubana ucaca angingenanga ngaphansi komnye umuntu.
Ibandla lezanu PF selikhethe amalunga edalele Politburo ukukhokhela umkhankaso wokhetho lwama-by elections okubalisa umnumzana Simbarashe Mbengegwi ozakhokhela umkhankaso weBulawayo South.
Imboza le ibesayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathilile bandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa iconstitution.
Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo secholera ususabalele eziqintini ezilithumi lasikhombisa elizweni lonke wabulala abantu abedlula ikhulu lamathumi amahlanu 150.
Utholakala amanzi aclean, abantu bageza izandla ngazo zonke isikhathi, bagezise into zonke zibe clean. So nxa amanzi engaswelakala njengakathesi kuzenza lo mkhuhlane wecholera umemetheke kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zana Ambrose Bindi ozancedisa ukhetho oluzayo olokudinga ozamela inketha edalele parlamente kobulawayo kukhetho lwenyanga ezayo uthi usetshile isikhundla sakhe sokuba ngumgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kodwa uSibindi uthi elokhu esaphethe leso esokuba umholi wenhlanganiso yeZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe ngoba isisekelo salinhlanganiso imvumela ukuthi enze njalo. Unkosikazi Patricia Chabalala obe ngumsekeli kaMnumzana Sibindi nguye osephethe isikhundla sokukhokhela iBulawayo Progressive Residents Association okwesikhatshana. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Sibindi.
Lomthetho sawufakayo iConstitution etsho ukuthi nxa umuntu esekhethe ukuba laphana uyehla ngapha athi kuphela manje uChairman loba ngobani uyehla kulesi sikhundla sezakhamisi ake agxile khona phana. Kodwa hayi ngapha kuZimbabwe Congress of Trade Unions ngiloku ngingu-chairperson angehli ngoba ngiloku ngiyisisebenzi njalo. Nxa uyisisebenzi uyaqhubeka usebenzela isisebenzi njalo vele thina siyacaca ukuthi ungavele ungene ku-trade union uzaziwe kufuyi trade union ngoba izinto ezisihlukumeza njengezakhamizi ezinjengezisebenzi yabe zilokhu sihlangana lazo.
Wona uhamba njani umkhankaso wakho njengoba sibona ukuthi abantu abaningi bengabe bekwazi edolobheni lakoBulawayo njengoba ususebenze lapho kwesikhathi eside?
Abantu abaningi bayangaza bangiphumputhi. Ngisebenzela abantu kakhulu hathi kuphela ngapha kuzakhamizi zokuba ngu-chairperson we-Progressive Residents Association. Ngisebenzela abantu even esiqini lapho engihlala khona ngibe ngu-chairman umgcini esihlalo kaZibuto kweminyaka engu-8 owezengculazi HIV and AIDS. Ngisebenze kakhulu kulezo sigaba ngiphethe isiqinti esingathi i-district yenkulumane engenisa amawadi angu-7. Inyakhona kuyena leyo yenketha lemganini lapha engiyabe ngimi ngikhona. Ama-netball, ama-football ngiyasebenza labo abanye sincedisana. So ku-community vele nje ngigxilile into engizenzayo zinenge ku-community. Engingathi ukuthi hayi umkhankaso uhamba kuhle kwalesi sikhathi lokuthula nje kulokuthula lalapho ekuxoxisaneni kwabantu kuma-platforms ayo WhatsApp. Abantu bazikhulumela kuhle nje akula muntu ocabanga lomunye. Yebo kuhamba ababili abathathu ngabo ngathi sebephuma besiyale kodwa ke ngibona ngathi lowo mkhankaso walesi sikhathi uhamba kuhle.
Abanye bayamsola uMnumzana Chabango ngenyathelo alithathayo. Abantu bakwamukela yini?
Well, okuliqiniso yikuthi kube lama-recalls. Ama-recalls abe lezi zathu zawo ezinengaso zingene kizokathesi. Kodwa ngibona ngathi ama-recalls athe senzakala kwacasa ukuthi kungani kwenzakele. ngabona le mthetheni kuhanjiwe asikwazi uzaphetha ngani kodwa ama recalls akhona so kubela ama recalls iqiniso ukuthi kwasala sokulesikhexe abantu benkela kufanele baqhubeke nawo bemelwa ngama ama recalls athi ukuthi sokume yonke into so bese kufanele kube lommeli sangena sibanengi lami ngomnye wabo mina ngene ngaphandle kwebandla le Triple C and ngithanda bana ngicaca ukuthi upresident wami ngene ngingene ngaphansi kwakhe ngobaba upresident esinjamisa lo ngithanda bana ukucaca angena ngaphansi komnye umuntu lokho mfuna kusho ukucace kuzosisele njalo ungananzelela khona apho sengitsho njalo yebo kambe kulenjini abantu abaningi bayakukhuluma kodwa siyaxhuka abantu phansi lapha esihamba khona abantu well bakuzisa ukuthi yebo kambe kawe emimisa kwesikhathi kuba layo lokungazwisani lapha nalapha kodwa impilo iyaqhubeka injalo izalungela ngokuya kwesikhathi angikahlani lokunzima bokuthi abantu bakhulume lokulalokhu abantu yabo babuza kube loxoxisana labo bathiwa bimbono sihamba sinjalo yebo kambe njengoba usitsho ebulenjini inkulumo zinezenzakalayo ezinye nezithi uchaba ngorayithi ezinye zingabe zimsola kodwa ibottom line ukuthi thina sihamba ngokufuqa ibane le-Triple C angifuni kakhulu ukungena emabizweni abantu bani wathi bani wakwenza ngalokho kodwa thina sihloko siqhuba ibane le-Triple C esaziyo kuba nako obulawayo vele abantu labangalo abantu abasoze bavuma ukuba na kungene elinye ibandla elingayisilo le-Triple C kodwa abantu kuba yilungela ukubana babuza abakubuzayo kodwa kuqakathekile ukuthi abantu nxa kuxoxiswana babuza imibuzo abantu basicasisele ngoba okumcoka yikuthi kambe nxa uhambe ebantwini khuluma ukuthi uzabenzelani okuzaletha intuduko yiko esikudinga kakhulu singaphansi kwebandla le-Triple C imbali singayikhohlwa sibe le MDC kwaba la ama-recalls kube le MDCA kwaba la ama-recalls kodwa ibandla laqhubeka siya phambili so asiyo into entsha singalahli focus asiqhubeni siya phambili endilethemba lokuthi ekuphetheni kwezinto zonke abantu sikudingayo ukubana sibambane kube le development so kuloku yikho esikukhangeleleyo lokho
lo ke ngumnumzana Ambrose Bindi ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela inketha edolobheni lakobulawayo ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 kusenjalo amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo olwama-by election. Ibandla le-ZANU-PF lithi selithume amalunga edalele Politburo ezigabeni zonke zelizwe lapho okuncintiswa khona. Ebulawayo South lomkhankaso uzakhokhelwa ngumnumzana Simbarashe Mumbengegwi, umnumzana Richard Ndlovu elobhengula Magwegwe, umnumzana Hetman Moyo eMpophoma, umnumzana na Daniel Mackenzie Ncube eCountry Park. Unkosikazi Alice Dube uzakhokhela umkhankaso wenketha. Umnumzana Christopher Mutswangwa yena uzakhokhela eMavukutafara. Elupane East kulomnumzana Obethe Mpofu. Kuthi umnumzana Jacob Mdenda lomnumzana Munyaratsi Machacha bazakhankasa eBinga North. Lomnumzana Kenneth Musani uzakhokhela umkhankaso weBaitbridge West. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Ye kuqondile ukuthi amabandla aphikisayo abe eselungele ukwenza umqhudelwano sokungiqhude manikiniki omunye lomunye uthi yena yimi iqhude likhulu umdlalo esasiwudlale kweluseni njengenjwayelo vele abantu bepolitics akekho ovumayo ukuthi uzozanqotshwa thina babukeli sabe sibukela sibona ukuthi lo ndoda utuzanqoba kodwa asiboni ukuthi anganqoba kungenzakala izimanga ama surprise izabanye banqobe kodwa futhi sikwesaba esukhangeleleyo ukuthi kuzaphinda futhi ikakhulu iTriple C inganqotshwa kuma kwama constituencies ezanqotshwa khona izahamba futhi ekhalakhala futhi ithina kurigiwe njengokuhlala bekwenza so ingoma nje size expectayo
singathini ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Chabang kanye lokwenzakala phakathi kwebandla lesisi njengabezenkonzo lingabaxwayisa lithini abezombusazwe ukuthi kube lokuthula njalo kungabi ukusiba lokuchithwa kwemali kusenziwa ama-by election.
Okukamnumzana uChabangu lebandla le-CCC imboza eyayivele ikhona it was only bekuvele kulindwe nje isikhathi imboza eyaphekwa kusukusela ngo-2018 imboza le besayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathi lebandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa yi-constitution lithi lombali lebandla lezombusazwe elokwelingela lingela ama structures eliza kwenza kanjani kwathiwa sithengwe izano singabantu bezano sathethiswa ngenhlamba ezinkulu ku social media lapha singadlala ama audio akhona ekakhulu emsakazweni wethu ona lo Studio 7 abafuni ukuthi babe lomunye umuntu obatshela eminye imbono bayilokho esingakuthi thina ngesilungu yicult so imboza le enxa isihlephuka umnumzana uChabango akwenzayo yikuhlephuna imboza afaka isandla emunye ufaka umunwe wathathi ichance wa wathena abantu bona nini nasimboza into emelwe ngumnumzana uChabango simzwile khuluma esithi yena ulwisana lokudelelwa kwabantu bemathebeleleni so kungabe kuyinto embi engamnandanga ngoba kwenza ilizwe lilahlekelwe inzuzo imali enengi bese besebelungisela ama by election so ke mina ngumbono wami ngithi mina lanxa kusidulela ukuthi sirane lama election kodwa into okumele ukuthi zilungiswe kanti njalo sikumele iZimbabwe layo isibe lomthetho omutsha kubotshwe kakhulu electoral act ukuze kubanjwe ngamandla ukuthi umuntu wonke othi ulebandla lembusazwe elincintisa ekhethweni kumele abe lama structures abe le constitution njengokufunakalayo kwamanye amazwe njengeBotswana awuhambi ungala ubuye lenhlanganiso yakho lingu-4 lifike lithile naselile party kumele libuye lamaphepha incwadi zonke ezitshengiselayo ukuthi lilibandla lezombusazwe eliserious engala constitution ngokugcina ekugcineni kwakhona sokudlalisa imali yelizwe
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungela izombusazwe obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 lwezempila kahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo sekholera ususabalele eziqintini ezilithumi lasikhombisa elizweni lonke jikelele. Osekulabantu abazinkulungwane ezedlula ezithobaminwembili 8,385 asebebanjwe ilesi sihudo. Lo mkhuhlane ubikwa ubulele abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 150. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Manje ke sizwe isiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wemukele ugwalo oluveza inani lamapulazi awebelwa abantu lalabo abalamapulazi amaningi. Lolu gwalo luza ngemva kokucwayisisa okwenziwe nguhulumende emapulazini. Gwalo lolu luveze ukuba ababaningi kakhulu abalamapulazi ambalwa umuntu eyedwa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi waxotshwa ukuba ngummeli wemavuku Dafara edalela ephalamende umnumzana Munyaratsi kufa ukudizwi owebandla le-CCC useqale umkhankaso wokuvotelwa njalo kukhetho lwama-by election olwenyanga ezayo esithi ilunga lebandla umfundisi Tafumane Masaya kafelanga mafufu uMasaya ubikwa wabulawa ngabantu abamthumbayo behamba ngemota kamnumzana Scott Sakugwanya ozamela ibandla lezani PF kulesi sigaba kutsho leli phephandaba Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko yenu elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7 live kanjani kwasazwe tabahle hayi yasazi ngoba odiyami izavula after many months asazi but eka mama lo ETCC hawo ivula after 2 days yamoze sekhona imoyeni ubaba emadonkini ngale phumula ubaba uqhumshelele ngale hayi imshina yena ibakhuthi ibathola every time kwetha ngesitini ipropaganda yathola kanye indawo yonke. So hayi angesitini mina into engembuzi isizwe sakithi bakithi nisho ukuthi isizwe sakomthwakazi sicaptured noma kuhamba kanjani, ngoba ingathi nje mina mbona ngathi imashona lendi siyayithanda, labo holi bakhona siyabathanda, ngoba noma ungena istudio 7 kukhulunywa nje abantu basemashona lendi, amaphatha asemashona lendi, angeke uthole ukuphikiswana ngezaphu kumbe umuntu eke khulume raise ipoint nge-MRP or umuntu eke raise ipoint ekhuluma ngoba uJoshua Nkomo, ngeke uthole umuntu ekhuluma ngezinto zakithi yazi into ezithinta thini. Ungazi umuntu ekhuluma nge-MRP oyimlandeli wakhona, uze umuntu ekhuluma abanye abaningi laba nje yonke into umuntu uvuka ekuseni kuduma i-CCC kuduma abantu bemashona lendi, umuntu kushona ilanga kuduma i-CCC kujona kuduma abantu bemashona lendi. Nisho ukuthi isizwe sethu mpela sibili yindlela esiyaqhubeka ngayo, mpela yindlela esiphila ngayo, mpela sicapture size sicapture ngisho spiritually yazi ukuthi noma umphefumulo ucabanga ucabange nje into zemashona lendi, amaphathi emashona lendi, abaholi bemashona lendi,
amadonki abheke kupolitics manje intithibo ukuthi abule lokhu yangenayo lokhu kudingwa ngiyaphikisana nayo, kumele aphikisane nabo lapho. Kanti bona abafundi banje abake baboni ukuthi abantu ababathanda, abantu ababathanda CCC ivuke phambi kwamehlo ivuke phambi kwetabo nampa abantu egiwe beshiya ngenekuzi nanku intuthuko uzayithatha uzayenza kuphi intuthuko ugwakhe ufile kabo vile okuligwakhenkayele ifile okuligwakhenkayele lizwe lonke ufiwe sebethetha abantu bababuthelela ndawenye ukomasela ngamagqibelo awu bakithi mani madoda maselefulekile ungenabantu ilizwe ngelebusonza kula muntu olebizwe
lithona njani balandeli balaleli we-Studio 7 lo okhulumayo nguThebe umakhosi womhlaba Thebe. Ngifona nje ngilapha ngise-Johannesburg. Into eyenziwa nguThabango uSengezo Thabango lo Jacob Budenda sonke nje siyakwazi mhlophe ukuthi laba bantu lo bale agenda abayenzayo the reason why bekhona ama-MPs ethu awe-CCC eParliament it's because bafuna ukuthi iZANU-PF i-attain i-2/3 majority ukuze bakwazi ukulokhuza uku-amend i-constitution ukwenzela ukuthi uMnangagwa akwazi ukuthola i-3rd term. Kodwa-ke hhayi singathi kungasenani akhuqukele azibhode emhlane, abantu bavotile baqeda bakhetha abantu ababafunayo. Kodwa-ke namhlanje uSengezo sedicidile labo Jacob Mdenda ukuthi babuyisele ivoti yabantu emuva babuyisele iZANU PF embusweni. Kodwa-ke lokho ngithi mina sizabona lapho kuzawona khona induku loxakuxaka. Silikhangele madoda konke elikwenzayo siyakwazi njalo sizabona lapho elizaphethela khona, asihambeni sibone.
Sanibona, sanibona Studio 7, sanibona. Hayi, nangemva kowami umbono ngisithi hayi thina sikucelayo singamayouth amancane sicela ukubana eZimbabwe kuba nemisebenzi, yiyo into esiyicelayo ukubana sibe nemisebenzi, sithole imisebenzi sisebenzele imuli zethu ubana kunje ekhaya kula msebenzi akulani, aeZimbabwe kuhlutshekwa kuphela. Kumanje abantu bagcwele ngaphandle kwamazwe bazama ukuziphandela, uzama ukuziphandela ngapha eZANU-PF yaleli sikhundleni. Hhayi, siyanicela ubana lani sizama ukudedela abanye sibabone labo ukuthi bayenzani, ngoba akula msebenzi emakhaya kulani, kunzima. Hhayi, siyabonga.
Gum shelele. Hayi, ninjani zakhamizi, ninjani bantu abahle, bantu abanohlonzi abazibombileyo ne-Studio 7. Enginakho nje nakho inkinga yami ukuthi ilizwe lakithi asikho serious nge-politics, ngoba i-politics esikhuluma ngayo isiyi-tribal politics. Ma ukhuluma nge-tribal politics, you are not reuniting the country, ubenza kube first to worst. So nakho ke mina anginandaba nokuthi kuthiwa yini nani, mina ngithi amaparty lawo abasuke endabeni zokukhuluma ngalokho esikhuluma ngakho lokho okwe-tribalism. Unkomo wakhuluma bantu wakithi wathi uhlupho luzavela empumalanga lusiza ngapha, ingakwemukeli kodwa abantu sebengene baphelela. Umkhulu lo anayo was a philosophy, political philosophy, waye analyze izinto ezibone zinjalo, and that is what is happening. Abantu sebehlukene lokhwana ukuthi ubaba wazama ngendlela yonke wadiliza iMashona United Chiwororo kwaba iZimbabwe Saints, wadiliza iHighlanders Botso Chila Moya yaba iHighlanders. Manje abantu sebebuye bavuselela nalani into leziyana, yizo sezivukile vele. Abantu akusakhulunywa ukuthi hayi siyakhilizwe, sokukhulunywa nge-tribalism. Oh, ngize ngizisole lami, ngidinge ngisole ukuthi kathi manje ingqondo zethu zingapi. Thank you, bye-bye.
Studio 7, uChabangu lo wahle waqala ukurecola ama-members awe-CCC kungakavotwa lokuvotwa. Wahle wayiqala leyo nto leyo ezama indlela yokunikeza iZANU-PF ithuba. Lamhlanje uChabangu uhambisa iconstitution ye-MDC Alliance, uthi yona yiyo emnikeza amandla awokuthi khona athathele abantwana baseZimbabwe amalungelo abo okuvotwa. I-MDC ne-CCC into ezimbili ezichiyeneyo, kuyayangisa lamakhoti ayayangisa ukumamela izinto ezifana lezi ezikaChabangu, i-fraud leyenziwa nguChabangu kanye lama-lawyers akhe angikwazi ukuthi alamahloni kukamanye amazwe bebezabotshwa uChabangu lama-lawyer akhe ngoba babulala intando yabantwana baseZimbabwe ngoba besebenzela izisu zabo. Kukamanye amazwe mpela bebezobotshwa ngoba bagangile uChabangu labo Carlton Bugeni bagange bayafa.
Ngibingelele kuStudio 7. Ngingabe ninjani nonke nje basakazi? Hayi, siyaphila hlobo zama kukho kubi. Ngizothanda ukuthi ngiphawule kancane lapha, ngifake umbono wami. Ngilimukise abantu ikakhulu ngabantu landeli bakaChabangu lo nalo Carlton Bugeni lava. Hayi, abantu bakithi kufanele balimuke bengarojwa ngoCarlton Bugeni noChabangu ukuthi bethi bengathi bamele abantu bakithi bayabathanda. Izigebengu lezi ezisetshenziswa izano bahola la abantu banikeza imali eningi kakhulu. Bahola ngempela. Ngicela ukuthi abantu bakithi beyekele nje ukuthi bethathe ludumo lokuthi beroje uChabangu. UChabangu uthe uma ekhuluma laphana erikhola abantu basebulawayo endane ezihlukeneyo kwemathebelelendi, wathi yena angeke uzukwazi ukuthi uzoba uzosiphatha lapha thina singabahlali bakobulawayo, siyinzalo yalapha emathebelelendi. Uma ungawusemaswingi uhambe uyephatha khona. Kodwa into emangazayo ukuthi laba abantu abafakileyo kwamanje iningi lawo amashona endaweni zasemathebelelendi. So kuchazani lokho? Isebenzi sezano. Sicela nje abantu bakithi, mina ngisapoti i-CCC yangikho lapho. Mina umthwakazi opheleleyo, angijiki ngiyozrenife, ngisapoti kwakithi. Angeke ngatshona ngikhithi idlozela semashonaland. Angisho siphukuphuku ngendlela engikholela ngakhona. Ngicela nje abantu bakithi beyekele ukungahlakaniphi, bezame ukuvula amehlo, bevule nengqondo, bengakhohliswa uChabangu lo osebenzela isikhwama sakhe. Uholile ukuthi akuphazamisele i-CCC. Nawo yonke indawo izana umsebenzi wayo la ibona ukuthi ithola khona ipressure yahlikisa. Nangapha kumthwakazi siyakwazi ukuthi akhona ama-CIO aziyenze ngathi ahamba nathi kumthwakazi, kodwa bengaba-CIO bakhona siyakwazi. So abantu bakithi ufanele bakunanzelele khona ukuthi indlela izana ichitha ngakhona imali, asina plani, sisenkingeni enkulu kakhulu ukuthi ma singahlakaniphanga sitshona sixabana soda singabantu basemathebeleleni. Sibanga khona lokhu nje ukuthi abantu bakithi bathengisa izwe labo, bathengwa ngemali ukuthi badestroy into yakubo eyakhwayo, into enhle. Okhulumayo ngogift isibanda lapha e-Alexander, ngiyaxolisa nje ukuba mude.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu, angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika. Lamuhla likhefu le Thanksgiving ngapha kwele Melika. Leli likhefu elikhulu kakhulu kuleli lizwe elinanzwa ngabantu abaningi kakhulu. Abangane lezihlobo bayahlangana besidla ukudla okuchiyeneyo ikakhulu inyama yengalukuni. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mkhululi Ndabambi. Saqala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi leli langa liqakathekiswa okwedlula ikhefu leKhisimusi na?
Kakhulu kuliqiniso ukuthi iThanksgiving iholiday edlula iKhisimusi. Actually, iThanksgiving is the biggest holiday in America. I think it was the 4th of July then sekuyiKhisimusi. Kumbe zingujikile obhanqa khonapho ezilandelanayo. Kodwa iThanksgiving ikakhulu iBlack Friday le ayi iyo enkulu kakhulu sibili. Thanksgiving kuyavalwa izitolo. Khisimusi ezinye izitolo vele kazivalwa. Thanksgiving everyone takes the time to go home. Vele kuba lesomba mutu, vele wonke umuntu goes home to be with their family. Ngekhisimusi lakho futhi is the same, kodwa akufani le Thanksgiving.
Bakhona abanye abantu abathi bona indlela ikhefu le Thanksgiving elithathwa ngalo lapha eAmerica kungani liyaqakathekiswa kakhulu ukwedlula iKhisimusi. Ubona kuliqiniso yini lokho?
Well, Thanksgiving is a victor's holiday, you know, it's a conqueror's holiday. They're thankful ukubana ama Indian abaseva befika lapha in the dead of winter, so we, you know, dying of scurvy and all seaborne ama diseases abathola on the journey, and ama Indian wona ababona belamba and babanceda babanika, you know, ukudla and they survive. Kodwa bathi sebesurvivile angithi ngabantu ababahlamukilayo nanka ama Indian abaningi sesahlala lapha America iminyaka leminyaka nenhlale Indiana ngaze ngihlangane le Indian lilodwa khona phe Indiana. So uthi Thanksgiving uba thankful, uba grateful lokho. Yomakhi wa grateful ukuthi we survived. Kodwa manje vele ama Indian lawo engakukhangelisisa ukuthi kuthiwa ye thankful ukuthi, you know, saligcina, we preserved you so that you could turn against us. So there's that thinking as well. Kona futhi ungazokubonye bathi ama Indian abanika isitshwala. Ungazukhangele kuthiwa it was corn dried and ground to a powder and then cooked into a thick porridge. Ababanika khona babanika lengalukhuni, babanika le diye okunye nje sebekufaka nje kulezi nsuku kanti sokuphongufakwa idiye layo inyama yakhona kayihlabuzi, kumbe labo inyama vele ababephila ngayo ama-Indian, kumbe babenikele ukuthi labo besurvive layo nje ingalukhuni yalapha inyama eyomileyo iphuma mhlophe nje, hayi ayihlabuzi kodwa hayi ungaphila ngayo. Kodwa zikhona ezinye inyama eziningi lapho ezikhona, kodwa yikho kwaba yikudla kwakhona ngenxa ukuthi yikho ababanika khona ukuthi besurvive.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ngakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umholi wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, wehla esihlalweni ukuze ancintise kukhetho lwama-by-elections. Ibandla lezanu PF selikhethe amalunga edalele Politburo ukukhokhela umkhankaso wokhetho lwama-by-elections. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo sekholera ususabalele eziqintini ezilitshumi lasikhombisa elizweni lonke, wabulala abantu abalikhulu lamachumi amahlanu 150. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngoChris Gande.